sisebenzise okwenziwa ngumhlabathi wonke ngoba owuriveti-wheel lo ngibona ngathi useceleni. Njalo izinduna zona bekufanele ukuthi nxa zihamba zisiya ebantwini babo kumbe kuma-subjects azo zingahambi ukuthi zihamba yizinduna. Bekufanele lazifanele ukuthi zihambe zisiyanika ama-subjects azo i-confidence yokuthi njengoba uhlelo itwele ku-ground le sonke siyakwazi ithele kakhulu ngaphansi kwetafu kwekhapheni. Okwanamhlanje sokubekiwe ukuthi besezibetafula okuthi abantu ukuthi bavuleke babengake bavuleke abantu nxa ukhangele i-composition ye-Exercise and Reconciliation Commission babengake bavuleke ukuthi baveze okungaphakathi kwabo ngoba kwakungabanye abantu abayabe bevele engxenye abaphathelene nolimilo lolu futhi olwabaphambanisayo ngesikhathi sona sanakubulawa abantu so abantu babengake bakhululeke ukuthi bakhulume ungakhangela yona leyaelakonare kwakulonare lo-left uncube yibo abantu ababe kulo umsubulo engangikhangelela ukuthi nxa kwakuyi ukuthi khona kuhanjwa kusiya bonwa abantu kwakufanele ukuthi kube lezinduna phakathi kwenzela ukuthi izinduna zinike abantu i-confidence ngaleyi subject ukuthi abantu bakhululeke bakhulume konke ngoba abantu induna yabo izikhathi ezingi bayithemba nxa behlala layo ngoba bazokwazi ukuthi layo xa ile lingadlaa
yini lapha siyabona ukuthi sibili ibhethi lohani litshengile sibili so-ke lina libona ngazane liza kuyekela kumbe lizaqhubeka phambili kwenza
asingaze sikwenze kumbe sikwenzela ngendlela yokuthi laba abanye abathi kwenziwe kodwa bazoze kusinika ama-results afiswa ukuthi ilizwe lelathwe ilizwe liyabe lisala ligula lizabe lisala likhula liyabe lisala ilobuhlungu abantu bayabe besuthelene kuyabe kufanana nje lokuthi kasenzanga lutho siyabe sinzame nje ukwenzisa
so manje nxa sesikhangele nduna ngikumele siqale nini uhlelo lolu njalo selikubeke njani konke khonokhu lapho kumele likwenze khona
uhlelo lolu mina ngingalibona ngamehlo wami ukubona izinto ngibona engani zavele kasilo lezinduna ngoba into enkulu nxa kuyukuthi ngezinduna izinduna kufanele ukuthi by today ngabe sezikwazi ukuthi imalini ebekwe phansi nipesensigazi ukuthi imali engaka imali ezakhiwa yona induna ngokwayo yimalini konke khona kuyana kuyakufanele ukuthi kubekwe segcekeni ngoba kuyabe induna yasemsebenzini njalo umsebenzi lo kawulula it's a traumatic job engikhangelela ukuthi induna kuyabe kufanele ukuthi kubekiwe ukuthi kudingakale imhlangano emingaki ngesigaba kumbe ngevillage ngoba singakhumbula into le ye-background into eyabantu abasebekuphele kakhulu abanye bafuna ukulandwa one on one basis ukuthi labo bayikhupha okungaphakathi kwabo abangaselelisi ukuthi bamuve from one point to the next point so ngokunjalo kuyadingakala ukuthi kuphiwe isikhathi kumbe ngathi kufanele futhi ukuthi kube ne-mobilization exercise eyokuthi kwazakala ukuthi induna ngelangeni engaka izali khona endaweni engaka izahlala insuku ezingaki kuya khonapho ngoba ngiyambona ukuthi abantu nxa kuyukuthi ivillage eyi-one normally iyalidlula ku-200-300